sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 Nhlolanja 2020 ngu Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
UZulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizele izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakhuphoni okuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama-wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru eNkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezitshiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye womakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Sina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokudlabo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje sokutshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo sizithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akula mali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokhe belinde ukuthola isichenqe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko, ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabeleni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye base-South Africa, eBotswana, e-Europe, e-America. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhlupho esaselalo ikakhulu lapha eZimbabwe noma siqhathanisa namazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Nizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje, sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio iqakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami. Ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radio abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe, kuhlale kukhona ukuze kungapheli. Ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje enje enje, usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhangela indaba le esebhinga bele radio enye yabo bebebenza bebezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo, behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unuwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke, ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu, iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagase ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuzo elizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP, uMnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi eze amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi, ayisiyinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokhela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo, ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, VACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende uselungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le misakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi usenze ama steps ukuthi ama community radios ebe khona. Singakhangela since July oka 2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and upermanent secretary o Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services uMr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios, but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses. And nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebekwazi ukuthi banga apply njani, loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale application fee e 8500.
Unobhala kugatsha lobona ngokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisense wawa apa chiero cha pamusoro. Tatowa pedo izuzi. Panga pane dambudziko.
Uhlelo lokuphiwa kwa malaisense solo kusibanga saphezulu. Bekulodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001. Bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolwesihlanu olwedluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Zinyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu, sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio, lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangapha. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ, eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenza isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyinsindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula, impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale, lakhukhula izindlu, amabholoho lemigwaqo, njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, uchasisela uSandile Mhlanga oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi. Silabantu abafundisi abahlala khona ngale. Yibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi iZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona. Sile nhlanganiso ezele ikhona ngapha kobulawa yehlanganisa amabandla wonke. Yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone singenza njani. Kuze kube lo monakalo etshololo sasebenza sonke. Sathumeza ukudla waba lomonakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa nakathi esilapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhathi phansi ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yikhula abantwana abancane kulabo mama ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhathi phansi kusetshenzwe masinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini
kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu
sikhangelele ukuthi kube lengubo sikhangelele ukuthi kube lezigqoko njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga inkukhu lama-porridge anganikwa abantwana abancane abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo bathathele isifuyo bathathele ukudla kwabo ngamanzi njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo kungabe kungaba into engasiza abantu njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezama ukusebenza into esinyanzeleleyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abanakude abalalile.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sivanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. laku-shortwave 12080 laku-15775 kilohertz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihlizweni bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usetshiyile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamele ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakhophono okuthenga impopho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 izisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF noMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza ningasibuseki ngayo sinokunye okungcono esifana nanto kungasebenza asikufake empilo etafuleni ukwenzela nako ulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusizo kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholotho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi into leyo ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimeni ke lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zani ngoba yize zigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama lo laba ukuthi i-black market. Azihambi seni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona. Kade ngikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona apha ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sebonakala ephefuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukamthuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangenela abana ngoba kakwazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake empuphu ahambe endlini. So ngisiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So handa wendi akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziyekele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona anhlakana vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone kufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba babangwena.
Aphela nguziba uthi mazenyalo ukuthi ikhuphoni kayisebenzi. Khona nje ulendlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda ukuthi izanu PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zeku zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930-something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy kabavule ukufika abantu ngiyanxa ngiphiyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu becontrola izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emfikeni omnyama akuthithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu PF ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulethi ukudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisele omunye umuntu hatshi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma uyakhuluma lapha uMnumzana Ngwenya uthi hayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona ucunuli yabona izani iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba bazi kwesikhathi bayazinoleke bethi hayi izani yesiyenze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukuhle bethi hayiyenze lokho anyway yinto engikuthile bona ngathi hayi asikuthi ngibe bayikuphelelwa ngikubonisana ngoba ntiyabona abanye abantu abafisa imbono nale ngama-Civil Servants abanjengami layo usitshela wayikhala sikwazi nokuthi basupporta mina khona phana phakathi nokuthi wena why le fire khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimaza ukhulumende yena phakathi kwafana ngoba ekwazi ukuba bi office ethize ndawo ngendawo asibiseni imbono yethu nxa imikhuphoni ukuthi wena lisebenze lisinhle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuthi kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi ikhona ukuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela mpilo usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu yazi angaze mona uhulumende olalelayo yena njengopresident wethu umdala wami yalalela nobaowenzabisayo ngikhuluma sokusasa uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into eyangayenzakali kudala seselobaba wathiya bamgalo wayengathanda ukubeka kakhulu lapho koBulawayo but no it's no out and it's here and there on the rabbit will now as a lane in the state of the state of the lane. So, I think
impupu ya ikona izanu PF ukurumendo izanu PF engala kunyo usubsidizer wako uti njibe fitri subsidizer yasha ya nyambana la uchukuti kuya khambinana la mapolisa ukona achi mfunga kavulei abantu batenga umu mbaba la pawa uzi ya ukona walu impupu ya wapenga impupu la mbaba funa ukona abantu mbaba kompita yesha
umnumzana Rejoice Ngwenyayi ngwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma beqoqa lapho lo Chris Gande owe Studio 7
Chalalina
Umjele
Mapimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma le siphiwa iliqembo lembube iLet's Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembo okwamashabalala asithi kalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyelo lamanye amazwe womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa yiviki ezayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana iLife Talk liza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.